ama-report, ama-official reports wathi kayikafiki ku-junk status, kodwa isendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo, kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakhampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawo makhampani asebenza akhona njengabo-Delta, alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakhampani lawa aza kuthola kunzima ukuthi abathole imali kuma-international markets ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakhampani lawa asebenza eZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe amakhampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakhampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali, ukukweleda i-junk status itho ukuthi abantu kabasafuni ukukweleda imali kumbe kabasakunakakeli ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe ngenxa yokuthi xa i-South Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo 1985 i-South Africa laphana iphansi kuka-apartheid iZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamtshina ewokuQantas labobani abantu babelenda even khonapha koBulawayo.
Khona ukuwa kwesisindo serandi kuza kwenza umkhonomi weZimbabwe ube njani?
Irandi nxa lisikwa okwenzakalayo ukuthi izinto ezilungiswa eSouth Africa ziyabe sezishibhile ngapha eZimbabwe ngoba thina umkhonomi wethu sisebenzisa ama-US dollar. So uyathola ukuthi izinto sezishibhile ezivele eSouth Africa njalo uthola into ezinjengokuchaphisa izinto okuphandle komthetho kusanda. Abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchithe kakhulu. Thina njengama-industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezizoseZimbabwe. So lokhu kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu nxa sizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe. Uyathola even isitina, into ezinjalo ziyabe sezingena, isayimende, izinto ama-factory akhona eZimbabwe, o-Portland Cement abalungisa isayimende. Kodwa uyathola isayimende singeni vele eSouth Africa, singeni vele eBotswana ngenxa yokuthi nxa irandi liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho. So siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo banga.
Kanti manje njengoba eleSouth Africa lithiwe i-junk status, iZimbabwe ke yona iku-status siphi?
iZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma anti abantu laba abanika ama-status laba bayanxuswa. Banxuswa, uyabanxusa ukuthi buyanini lizekhangela ukuthi thina umkhonomi wethu umi kanjani, base belinika-ke i-status sangikhona thina we are unrated.